Lokhu kuvezwe izolo edalela iParliamente ngumqondisi ohlangothi lwezempila kahle khona kumasipala uDr. Prosper Jones ngesikhathi ephendula incwadi yezikhalazo eyaya kwethulwa kuleli dale ngabomanyano wenhlanganiso yezakhamizi zeHarare yeCombined Harare Residents Association CRA. UDr. Jones uthi umasipala uyafisa kakhulu ukusiza umuntu wonke oya ezibhedlela zakhe ukuyadinga usizo kodwa kabalayo impahla eyanelayo ukukwenza lokho.
You cannot get a registered generalist to be booking a patient, even an antenatal, delivering the patient and following them up, asking that they have the training. So the ones that are trained on that Atina, as we speak, we don't have. The few that are there, they are to go to the Rindu Kuma Polyclinic School. But you have to work to raw food, the end of the diaspora, you have to work to raw food, the end of my private, within the country, within the region, and outside.
Aseza thina lo mongi munye obelethisayo kanye senza yonke into engweda yena ongafundelanga lo msebenzi kunje kasilabo labo abawufundelayo bona labo abalutshwane silabo yibo esithi thina abayisebenzela emakliniki kodwa yibo njalo abathathwa ngabakwamanye amazwe.
Abekra basa incwadi yabo yezikhalazo kumasipala zokuthi abesifazane babelethela phandle kwamakliniki kanye lokuthi amanye akhona ayabe evaliwe njalo lokuthi kwesinye isikhathi izisebenzi zikamasipala ziyabe zifuna ukufumbathiswa ukuze zitholise lolo sizo abayabe beludinga kula maklinika. UDr. Jones uthi lawo maklinika arevaliwe kungenxa yokuthi umasipala akalayo imali yokuhlawulela abongi abalobungcitshi bokubelethiswa omama abayabe bezithwele. Wathi kunzima kakhulu lapha emaklinika kamasipala othi abanye omama abayabe beye kulawo makliniki bayaphendukiswa emakhaya.
I think one is that we can only see so many patients. We cannot then say in dreamers I see 70 patients. There are chances of making mistakes as I wonder. There are chances of missing certain things as I wonder. That's why you find with your time you know what myself is not at school for one. Because Atina Van.
Inganalisa ukubona nje abambalwa ngoba laye uyadinwa. Awusoze wathi wena ngoba ungumongi ngabo kuvamela umele inani labantu elingaka abamaningi amathuba okwenza amaphutha agcine zehluleka ukubona ezinye izinto. Yikho nje kulokukhalaza abantu besithi kabathole isizo olwaneleyo.
UDr. Jones ungezelele njalo esithi ukusilela kwemali kumasipala sokwenze behluleke ukuqhatsha abanye abongi ukuze baqhube umsebenzi esithi lanxa benganelisa ukwenza lokho bayaphanga bachiye umsebenzi abongi laba besiya kwamanye amazwe loba ezibhedlela ezisebenza zizimele lapho abathi baphiwa khona iholo elingcono. Wathi lanxa umasipala wabavumela ukuthi baqhatshe abongi abafika phose amakhulu amathathu 279 banelisa ukuqhatsha abangamashumi amathathu lasithupha kuphela 36 njengoba abongi bengasafuni ukusebenza ezibhedlela lemaklinika kamasipala. Kodwa amanye amalunga edala lePhalamende agoqela umnumzana Joseph Chinotimba weZANU-PF athi wona akukuhle lokho okwenzakalayo ukuthi omama babelethela phandle emagumeni amaklinika. UDr. Jones uthi bayazemukela izikhalazo zezakhamizi esithi kodwa lezi zikhalazo zikhomba kudubo olukhulu olusedolobheni leHarare okumele lulungisiswe nguye umasipala kanye lohulumende. Uyakuvuma njalo ukuba khona kwemisebenzi yenkohlakalo njalo lokhu kwenzakala ngoba abongi bebalutshwana kodwa wathembisa ukuthi kuzothathwa amanyathelo ukukulungisisa lokho. Esinye isakhamuzi seHarare unkosikazi Prudence Yanyani utshele iStudio 7 uthi ukhangelele ukuba umama wonke alutholiswe usizo lapho ethe waya eklinika kamasipala kungakhathalekile le nkinga umasipala ahlangana lazo. Esinye isiphathamandla enhlanganisweni yeCRA umnumzana Ruben Agili utshele iStudio 7 ukuthi lanxa umasipala ebhekane le nkinga yokusilela kwemali kumele aqakathekise impila kahle yezakhamizi. Esithi bona labo abalutshwana abaqhatshiweyo kumele benze umsebenzi wabo ngefanelo. Umnumzana Charles Nyoni esinye isakhamuzi njalo edolobheni leHarare engomunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu ogoqelayo lezempila kahle upha umbono wakhe ngokunye kwalokho okungenziwa ngumasipala ukuthuthukisa uhlangothi lwezempila kahle.
sokuyamile abe edinga abantu bokusebenza nabo abangama mabandla azimelele wodwa esingathi ngama NGO kumbe ama organization ancedisayo eceleni kodwa eqede lapho uhulumeni asuka ajike bese sithi kabayenze umsebenzi wabo babuya lapha ukuzoye kubamba izinto ezizombangazwe esetshintsha umthetho khangena nebhili abayikhuluma ngokwayo ephalamenti ekufuna ukuncindezela ama-NGO la ukuthi engabuye esebenze kodwa wona ayiwo asizayo uZulu kanye nokusiza iy'ngane zaseZimbabwe.
Umasipala weHarare ulezibhedlela lamaklinika ezingamachumi amane lambili 42 njalo kumele abe labongi abedlula kancinyane inkulungwane 1152 kodwa okwamanje isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% kuphela sabongi yibo abasebenza kizo. Osaphethe isikhundla sokuba ngumabhalane omkhulu kumasipala weHarare uMnumzana Phakamile Moyo uthi umasipala ubhekane lodubo lokusilela kwemali esithi okwamanje uthola isilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini kuphela 40% semali okumele bayithole ngenyanga. Lapho izinto zihamba kakuhle, uMoyo uthi isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% semali esetshenziswa ehlangothini lezempilakahle kumele ivele kuleyo ehlelelwa ukusetshenziswa ngumasipala yebudget. Isilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu 25% ivele kumali ehlawulwa yizakhamuzi njalo esalayo ibisivelela kunhlanganiso ezisizayo. Uqhubekele phambili esithi uhulumende kumele alandele okumunyethwe yisisekelo sombuso sona esibetha ukuba isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% semali ehlelelwa ilizwe sebudget kube ngetholiswa omasipala esithi lokhu kulakho ukwehlisa inkinga zokusilela kwemali kubomasipala. UMoyo oqhubeke esithi umasipala ulenhlelo zokufuna ukwakha ezinye izibhedlela ezinkulu edolobheni ama-district hospitals kodwa okwamanje engelayo imali yokukwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.